So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Angenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 uNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Khanya abantu okuminyanini sibile siminyeminye siyaphambili ngoba umkhuhlane lowo xa kulokhu kuyenziwa isiminyeminye awusozuphele njalo uzabhidliza imiphefumulo yabantu abaningi.
Abohlangothi olubona ngezempilakahle kwinhlanganiso ye-World Health Organization bakhuthaza uzulu ukuba engahlabi ehlanganisa amajekiseni avikela i-COVID-19 akhona eZimbabwe.
Sala sivalela amanzi. Basivalela amanzi abasitshelile sizathu ukuthi indaba besivalela amanzi. Aphala sitshele ukuthi kule COVID. COVID engithi sihlale sigeza izandla nsuku zonke kodwa amanzi asiwatholi.
Zithwele amagabha avuzayo izakhamizi zeGwanda ngodubo lwamanzi kulandela inyathelo lwabezinwa lokuvalela umanisipala waleli dolobha amanzi ngenxa yesikwelete. Ababalisi bemaphandleni bathi baqalisile namhla ukuqeqesha abanye abafundi ikakhulu labo abazabhala imihloliso lonyaka besebenzisa ubulembo be-internet. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abohlangothi olubona ngezempilakahle kwinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization bakhuthaza uzulu ukuba angahlabi ehlanganisa amajekiseni avikela i-COVID-19 akhona eZimbabwe ngoba lokhu kungadala eminye imikhuhlane emzimbeni.
Abe-World Health Organization, WHO, bathi lanxa inani labantu asebehlaselwa yi-COVID-19 lisehla kancane elizweni, abantu bengayekeli ukulandela iziqondiso ze-COVID-19 lockdown, lokungephuli umthetho behlaba behlanganisa amajekiseni awe-vaccine. Ekhuluma kuhlelo lokufundisa intatheli zindaba nge-COVID-19 emhlanganweni webulenjini owe-Zoom, oqoqwe ngabenhlanganiso yokwethulwa kwemibiko e-Gender Media Connect Zimbabwe, umeli we-WHO elizweni ebona ngehlelo eziqondane legciwane leli, uDokotela Lincoln Charimari uthi ilizwe lokhu liphakathi kobunzima balolu bhubhane. Oqhubeke ethi inhlanganiso yakhe isivumele ukusebenza kwamajekiseni amahlanu eZimbabwe kodwa asebenzayo kwamanje mane abalisa iSinovac, iSinopharm, Covaxin, leSputnik, elesihlanu eleJohnson and Johnson alikabi khona elizweni. Emizameni yokumelana le-COVID-19 izweni, uhulumende weZimbabwe uqhubekela phambili ngeziqondiso ze-lockdown okwesikhathi eside emizameni yokumelana lobhubhane lolo. Kusenjalo, ikansili yakoBulawayo imanyene logatsha lwezempilakahle kanye labezomvikela abeZimbabwe Defence Forces kusukela kusasa kuze kuyefika olwesihlanu bakhangelele ukuqala uhlelo lokuhamba behlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 a vaccine eCowdrey Park leMganwini. Umabhalane wekansili yakoBulawayo uMnumzana Christopher Dube ukuphela umbiko lamhlanje ethi lolu hlelo luyaqhutshelwa eCowdrey Park, hlalani kuhle consortium office leMganwini Food for Less Shopping Center phansi kohlelo lwabezomvikela lokusebenzelana loZulu. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital uSikhuchamfundo Solwayo Ngwenya uthi isiminyeminye esikhona ezweni yiso esesidala ukubana umkhuhlane ungapheli.
Awunye njalo sikuxwayisa khona lokhu ekade sikhuluma ngakho endabeni lezi ezemfalezi ukuthi abanye selilokhu eliminyana khanya abantu hayi okuminyanini sibile esiminyeminye siyaphambili ngoba umkhuhlane lowo xa kulokhu kuyenziwa isiminyeminye awusozuphele njalo uzabhidliza imiphefumulo yabantu abaningi. Yikho engakuxwayisa amahlaba ezulu konke khona kwesakukhulumayo kwama-face mask lokugeza izandla lokungahambihambi nje yikho nakuqakathekileyo.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efi Ncube uthi ngesikhathi se-lockdown amalungelo oluntu ayephulwa okudlulisileyo.
Nge-lockdown yokuqala uhulumende wathembisa ukuthi amalungelo abantu azahlonitshwa, sabona amalungelo abantu engahlonitshwa. wathembisa njalo ukuthi uzalungisisa lokho abantu ababekhala ngakho, kodwa namhlanje amalungelo abantu asehlukunyezwa vele endaweni ezihlukahlukeneyo zelizwe.
Okwamanje asebehlatshiwe ijayiseni yakuqala yokuzivikela kuleli gciwane bebese bephezu kwesigidi lengxenye 1,654,112. Kuthi asebehlabe ngokugcweleyo sebephosa bafike inkulungwane ezitoba mnembili 779,229. Uhulumende uthi lokhu ethenga lokwamukela uncedo lwamajekiseni ukuzivikela ku-COVID-19 awe-vaccine ngenjongo yokuhlaba abantu abedlula izigidi ezilishumi 10 million ukuze eleZimbabwe livikeleke abayithi i-herd immunity. Ngeviki edluleyo uhulumende uvumile ukubana umsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine usubasinda, ngakho ke sebenxuse abenhlanganiso ezizimeleyo lamankampani ukuthi babancedise, kodwa besebenzelana labogatsha lwezempilakahle. Lolu daba silolotshelwe ngu-Anastasia Ndlovu, lalubalelwa ngu-Praxedes Jeremiah.
Zithwele amagabha avuzayo izakhamizi zeGwanda ngodubo lwamanzi kulandela inyathelo lohlangothi lukahulumente olubona ngomsebenzi wamanzi olweZimbabwe National Water Authority izinwa lokuvalela umansipala waleli dolobho amanzi ngenxa yesikweleti sesigidi phose esimbili zamadola i-$193.2 million. Lokhu kuza ngesikhathi leli dolobho lilwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Izakhamizi sezibanjwa ngamandla okusebenzisa amanzi angahlanzekanga okulakho okudala eminye imikhuhlane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhonale eGwanda.
Abahlali beGwanda badla amalahle ngokuvalwa kwamanzi besithi lokho kubafaka engozini yokubamba imikhuhlane enjenge-COVID-19, isihudo leminye. NgoLwesine weviki edluleyo impompi zivuke zomeqha, umansipala wabikela izakhamizi izolo ukuthi lokhu kudalwe kuvalwa kwamanzi izinwa ngenxa yesikwelede. Lokhu sekudalwe ukuba izakhamizi zibuthane ngobuningi lapho zisikha amanzi ezikotsho lasemfuleni okulakho kudala kumemetheka kwe-COVID-19, kutsho unkosikazi Betty Spanda esinesakhamuzi seGwanda.
Into leyo yasukela kudala vele, hlala sivalelwa amanzi. Basivalela amanzi abasitshelile sizathu ukuthi indaba besivalela amanzi. Aphale asitshele ukuthi kule COVID. COVID elithi sihlale sigeza izandla nsuku zonke, kodwa amanzi asowathola. Ikhansila bakhulumisane labezinwa, thina singena indawo bakhulumisane indawo udubo labo baqedelana.
Okungamazwi asekelwe ngesinye njalo isakhamuzi seGwanda, unkosikazi Yvonne Zulu.
Siyahlanzeka njani nxa kungela amanzi? Njalo abantu kuya kuthiwa akumelanga sibuthane, kathesi kodwa khangelani ukuthi abantu babuthene njani ngendaba zokuthi kulamanzi abantu kolabo abathola khona i-corona khona.
Ukhansila kwa-ward 9 umnumzana Thulani Moyo uthi ubhote ngedolobho wazibonela ngawakhe ingozi ekhona ngenxa yokutholakala kwamanzi.
Lapho kulama-balls khona kuminyene, abantu bathwele nzima, lama-maski bayatshile abanye. Indaba le yalimaza abantu beGwanda, le abantu bayalimala. And abanye abantu bakhe emtshabeza amanzi, untreated water, abanye as far as amabhophomeni.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba uthi umasipala kala mali kungakho sebecele umphathi ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni. Umnumzana Bednico Ncube uthi angenele kulolu daba.
Sesikhazele sinomani, sesicele abadala through the Ministry of the PTC laye eyidlulisela phambili kubo babo uNcube khona ngalo. Isimo sibi, akula sibili ukuthi ngathi kule mali from our finance department ekhona yeyokuthi sihamba kade sesiyebhadala inxenye ngo-5 kuyabe kulamanzi. Bear with us, simelele i-response ezavela ku-Minister of State.
Udokotela omkhulu esiqintini seGwanda umnumzana Blessed Gwarimbo uthi ukuswelakala kwamanzi lokhu ngalesi sikhathi se-COVID-19 kuyingozi njalo kulakho ukudala ukuqhamuka kwesihudo kuleli dolobho ngoba iningi labantu selisebenzisa amanzi angahlambulukanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ababalisi bemaphandleni abakumanyana we-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, bathi baqalisile namhla ukuqeqesha abanye abafundi, ikakhulu labo abazabhala imihloliso yabo lonyaka, besebenzisa ubulembo be-intanethi ukwenzela ukuthi bengasaleli emuva kwizifundo zabo. Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo, uMnumzana Taungana Ndoro, utshele iStudio 7 ukuthi bayalamukela leli nyathelo njalo labo njengohulumende baphakathi kokuphathisa abafundi ngemitshina yokusebenzisa ezifundweni zabo. Isiphathamandla se-ARTUZ uMnumzana Mduduzi Jubane obefundisa abakusifundo sika-grade 7 lo-grade 6 kwezokulima namuhla usichasisela okuningi ngalolu hlelo kanye lengxaki ezibhekane labantwana abasemaphandleni.
Aba-online lessons aqalisiwe ikakhulu infact last week ngoba-implementwa khona ufuni wamagrupu abantwana befaka kuma-lessons abo khonapha ama-other subjects, ama-practical subjects, yoku-create ama-groups abo. Then abanye ama-language abe-create ama-groups abo ukuthi isifiki kuqalisele kuhle sibili. But i-challenge khona ngokuthi abanye abantwana kabakhwe ngenxa yokuthi i-network kumbe ikwakusesa amafonzi kubazali babo, because abantwana abaningi basebenzisa ama-gadgets abazali. Njalo futhi into yangikhona ngokuthi umzali uhamba lefoni yakhe, i-challenge khona ngokuthi umzali uhamba lefoni yakhe. So lapho kuya kuthenga khona ama-lessons ngajingiforce ukuthi siwayenze after umzali sephendukile emsebenzini, but for the inter ngiyokuthi mina ngiqakisela mi-last first day and I've seen progress as a teacher, as an agricultural teacher, I've seen progress. Qalisa ngo-6 o'clock sishayise ngo-8 nabantwana sesenza ama-revision nama-discussion there. Abanye manje basalela khona ngenxa ye-network ngapha ematown lapho kule network coverage right ku-right, but we are using WhatsApp of which is umzali kumayele WhatsApp lokhu uyakwanisa uku-accessa akaya because kulama WhatsApp and esikhulu njalo nje ama-challenges e-network ngapho kuhani kuyahlupha khona, but I think the thing is going to improve the situation and just sitting great.
Abantwana ebaqophileyo ngabemaphandleni kuphela kumbe laba emadolobheni?
Yeah, ilokhu kukhanya ipheka kakhulu ngathi almost 80% zama-learners ba-prefer i-WhatsApp. Ngabona yinto isiduwe, but abanye babe-accessa ama-lessons abo through abalama-emails, balokhuza ngama-emails besendela ama-emails besenda ama-assignments abo kuma-emails bekuma-teachers abo. Kunezinye zezifundo ezifuna ukuintroduswa kubo-Facebook and the like, lokhu lakho yilokhu zayifunze, but iningi langikhona likhanya kanti lokhu zaku-WhatsApp. Then isigaba esiyi-participatory kundakulo kuzaleyo it's almost ngathi mina i-50% ekhona le e-participatory. Abaningi bangikhona ngathi almost 40% ngabe challenge ama-bundles and the like. We're communicating with other teachers in rural area. They see the other colleagues, they see the other colleagues, they see the other colleagues because of the bundles and the like. I want to make a case and go to ask the other one, but some of them in rural areas are participating. Njalo futhi namona le electricity yokuzoshajisa amafoni and the like kumbe ngiyela i-challenge maybe. So kabe sokufuna ukuthi ku-improve kuma-rural areas kube ne-solarization electricity. Lama Wi-Fi ayintroduce esikolo ukwenzela ukuthi abantwana ba-access ilokhu through what besebenzisa i-Wi-Fi. But in urban areas hayi i-Wi-Fi is down there, so abantwana abakwanisa uku-accessa uthitha uyahamba ku-Wi-Fi khona ukugede nabantwana. La bantwana bafuna uku-access ilokhu zabo babuye-around khonapho periferia khona basiba-access.
Lo uMnumzana Mduduzi Jubane isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe esixoxelayo eseGokwe. Somele weZimbabwe kwele Botswana sazise ukuba usuguquka umsebenzi wabo ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19 kulelo lizwe bekhuthaza ukukhulumisana ngenkundla zebulenjini kanye lakumakhalekhukhwini.
Obona ngokwethulwa kwemibiko esigodlweni lesi eHaveron, umnumzana Francis Chimina utshele umsakazo weStudio 7 ecingweni ukubana elinye lamanyathelo abalithathayo ngelokwehlisa insuku zokusebenza besuka kwezinhlanu besiya kwezine ngeviki ngenjongo yokwehlisa ukuthelelwana lula kwe-COVID-19. Ngesikhathi sisiya emoyeni, uChimina ubelokhu engakaphenduli umbuzo weStudio 7 ukuthi linganani inani labeZimbabwe abahlala kwele Botswana asebetholakale bele-COVID-19. Embikweni owethulwe ngabo ofisi yomeli weZimbabwe eBotswana bathi abadinga uncedo lokusa othandekayo owemuli ukuba ayingcwatshwa ekhaya esuka elizweni lelo kuzamela bathumele amaphepha adingakalayo besebenzisa ugwalo lwebulenjini i-email kumbe njalo umakhalekhukhwini enkundleni eye-WhatsApp kunombolo ezithi +267 7196 7240. Ingwalo ezidingakalayo nxa umuntu efuna ukuyabeka owemuli ekhaya zibalisa ugwalo olwazisa ngemfa, i-death certificate, olokuhambisa i-passport, ugwalo olutshengisa ukubana umufi kabulawanga yi-COVID-19 kumbe umkhuhlane ongathelelwa abaphilayo abamthwalayo. Kudingakala njalo ugwalo lokuba lesiqiniseko sokuthi isidumbu sivikelwe ukuba singawonakali sisendleleni, kuthi lalabo abayabe bebulewe yi-COVID-19 kuyabe befakwe ebhokisini elingavulekiyo ele-zinc hematically filled coffin. Lezi ngwalo kumele njalo zithunyelwe kuhulumende weleBotswana. Okwamanje uhulumende weleBotswana uthi inani labantu asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 selikunkulungwane eziphezu kwekhulu 106,690. Leli gciwane labulala abaphezu kwenkulungwane lengxenye 1,569. Iningi lezigodlo zabameli bamazwe abo kwamanye amazwe emhlabeni jikelele asethethe manyathelo manye ukusebenzela ngasemakhaya bekhetha ukusebenzela uZulu ngengwalo ezehlukeneyo langenkundla ezisihlukeneyo besebenzisa ubulembu ngama-email kumbe enkundleni zabo WhatsApp lezinye emizameni yokuvimba ukuthelelwana lula kwaleli gciwane. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland eMelika, ngingupraxedis Jeremiah.
Namhlanje sihlaziya ukukhuphuka kwenani lasebefunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe ngalezi nsuku, ikakhulu kuhlasela ngolaka umkhakha omutsha we-Delta variant. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, awedale le-Senate lakwele-Melika sebesungule ingxoxo yokwethulwa kohlelo lokuhlenga ilizwe olubiza i-trillion eyodwa yamadola, $1 trillion. Ekuhlaleni kwaleli dali okungajayelekanga
kungesonto izolo ezinye iziqinti ezedolobheni leSalt Lake City esigabeni eseUtah zibhekane lomonakalo omkhulu ngemva kokukhwaza ngolaka kwezulu eline zamcholo elize lesavunguzane izolo. South Korea libike ukubana kalikacabangi ukubana liphathe njani uhlelo lwayo lokusebenzelana labebutho lakwelemelika elizweni lelo. UKim Yong-shong, udadewabo womkhokheli weleNorth Korea uKim Jong-un, uxwayise ukubana ele South Korea lingaqhubeka ngenhlelo zalo zokulolonga abamanyano webutho lalelo lizwe lelemelika kuzahle kudilize yonke imizamo yokwakha ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe omathathu. Tunisia yazise ukubana kulamajekiseni angaba yisigidi esisodwa lengxenye awokuzivikela ku-COVID-19 awe-vaccine avele kwele-Italy. Ngolwesihlanu leli lizwe lamukele amanye njalo amajekiseni awe-Moderna avele kwele-Melika. Kunje ele-Tunisia selilahlekelwe ngabantu abangaba zinkulungwane ezingamashumi amabili bebulawa yi-COVID-19. Ukuthaza abantu balelo lizwe ukubana bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine ngemva kokwamukela izigidi ezimbili zohlobo lwamajekiseni awe-Sinopharm avele kwele-China. Kule sithembiso sokuthi amanye njalo ayeza kusikhatshana isifitshane esilandelayo. Kunje leli lizwe lilenkulungwane ezingamakhulu edlula amabili alingxenye 256,328 asebehlole bafunyanwe bele COVID-19. Leli gciwane labulala abedlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3579.
Uzulu ukhuthazwa ukunakekela impilakahle yakhe ngokusebenzisa indlela ezilula zokuzivikela emkhuhlaneni ngokuhlomisa umzimba ukuze uzivikele wona wodwa kulokumelela ukudinga usizo lokwelatshwa umuntu esegula. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcwethi zezempilakahle zithi indlela yokuzivikela ekubanjeni yimkhuhlane etshiyeneyo ethiwa yi-functional medicine indlela okumele ifundiswe uzulu wonke nje ayizwisise ukuba edinge uncedo. Enye yalezi ngcwethi udokotela Nyara Ipaweni uthi lokhu ngokunye okungaphathisa kakhulu ukuba abantu benqabele imikhuhlane ngokukhetha ukuphila benakekela umzimba kakuhle.
The importance of it is that
le indlela esekela umzimba kundlela onganelisa ukuzelapha usebenzisa nje esikutholayo empilweni sokuzonke.
Umnumzana Tinashe Mkape oyingcwethi kwezemvelo ezisetshenziswa ukuphathisa umzimba okuvela ezihlahleni loba ezingadini ama-herbs uthi abantu bengakhangeleli phansi impilo ababephila endulo lapho kwakusetshenziswa ezemvelo ezijeneyo ukuvikela imikhuhlane kunye lokwehlisa inhlungu enikeza umzekeliso wamazinyo okwakule ndlela kusukela kudala zokuwanakekela.
Thina ngapha esintwini sile mithi encedisa ukuxubha ama mouthwash, siphinde sibe le mithi ekuqinisa amazinyo kumbeni yokuqinisa lensini amagums. Siyakwazi ukuthi abanye bandise ukuba nemikhuhlane efana lama bleeding gums, sometimes umoya oyabonga ongacazi oyabuphuma emlonyeni, imithi yesintu yakhona ukuthi ikwelaphe lokho.
ngumoxo wethu labodokotela kuzifo ezitshetshiyeneyo bathi udubo olukhulu ikuphuza kwabantu ukuyahlolwa lapho behlelwe zinhlungu umzimba ucine usehluleka ukuzivikela bethi ukuvikela kuvele kwedlula ukumelela ukwelatshwa ingcwethi ezibona ngokudla okwakha umzimba lokuhlomisa umzimba ama-nutritionist bathi ukudla nje okulungileyo yikho okuqinisa lokuvikela umzimba njengokuchasisa kukankosazana Shelley Ann Mpofu.
Udle umganu wakho ule carbohydrate, protein, fat, vitamins and some minerals and water.
Abanye esikhulume labo bathi imithi yama-herbs bayisebenzisa lapha nalapha kusiya ngohlobo lodubo ababhekana lalo noma bethandabuzile ke ukukhuluma emoyeni kodwa abanye ikakhulu abasakhulayo bethi abakaze beyizame ngoba bengayethembi.
I don't trust herbs and would rather go to a doctor instead of
njengami limithi angiyisebenzisi ngikhetha nje ukuya kubodokotela bakulezi nsuku
ingcitshi zithi ama micronutrients lawo atholakala le kudleni esikutholayo kalula nje okungamelanga sikukhangelele phansi okwengezelela amasoja omzimba okufana lempida enjengabobhobola olude isitshwala senyawuthi lokunye ukudla okunjengenhlanzi amazambani ezithelo impida imbambayila lokunye okunjalo lakho kuphathisa kakhulu odokotela bathi impila kahle yomuntu ingathuthukiswa ngokuba nomkhuba omuhle wokuhlala ke behlola umzimba wabo bevakatshela kubodokotela uba behlolwe kuhlolwa ke kuhlanganisela lamazinyo omama labo bakhuthazwa ukuhlala behlolwa ukuze imikhuhlane enjengemvunguzane yebele loba eyomlomo wesibeletho ingabonakala kusesemaduze ilakho ukwelatshwa kulokuza nxa isiletha inhlungu zomzimba. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Semidlalo abenhlanganiso yabaqeqeshi bomdlalo wenguqo yeZimbabwe Soccer Coaches Association bakhuthaza bonke abaphathelane lalomdlalo ukuba behlatshwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni weCOVID-19 ukuze ezemidlalo zivunyelwe elizweni. UJoseph Njanje usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Iziphathamandla zeZimbabwe Soccer Coaches Association iziska emhlubulweni wakoBulawayo zibe lomhlangano leziphathamandla zenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni yeSport and Recreation Commission ensukwini ezidlileyo zidinga ukuchasiselwa ngokuphenduka kwezemidlalo zona ezimiswe ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeziska koBulawayo uMaurice Mkwiti uthi abaphumela kho emhlanganweni lo yikuba kumele abantu bonke bahlabe ijekiseni ezokuvikela emkhuhlaneni weCOVID-19 ukuze kwehle inani labantu ababanjwa umkhuhlane lo.
Thina abokhotha bebhora sikhuthaza ama players wonke ukuthi behambe bevaccinate ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki ukwenzela ukuthi lati sibuyele ebhoreni ngokuphangisa. Kutaza wonke umuntu othanda ibhora lama players labokhotha lama administrators lokuqhakathekile kwenzela ukuthi umdlalo wethu ephambili webhora.
Linkuthazo evela kuhlanganiswa yeziskayiza ngemva kokuba inhlanganiso yePremier Soccer League la yamaqembu adlala kusigaba saphezulu ukuba kuthi kufika ngolwesibili mhlazi intathu kuNcwabakazi abe esehlabise abadlali lenkokheli njengengxenye yemizamo yokuba amaqembu abuyele enkundleni nxa ingathola imvumo. Inhlanganiso yePSL ikhangelele ukuba iqedise imidlalo yenkezo yeChibuku yona yamiswa iphakathi laphakathi iphinde njalo iqhube imidlalo yeLeague. Imidlalo yeLeague icine ukudlalwa kuleZimbabwe ngomnyaka ka-2019 njalo nyakenye kwehlule ukuba idlalwe ukungabi khona kwemidlalo yeLeague ngesinye isizathu esiphiwe ngumqe kwechwe iqembu lesizwe uDraft Golo Garusic njengembangela yokuba iqembu lama Warriors lingaqhubi kuhle komncintiswano weChan kanye lowe Khosafa. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo ngimuchoze
njani lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngisithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kwelunye uhlelo lwethu oluka 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngoku
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.